indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Hayi, nalapha akukazi. Akukazi zizi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Sina asikazi, asikwanga. Akulaluthu esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha imfuku iyadura.
Abe MTC basola abe ZANU PF. Ngimbiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga MDC uncedo lokudla okuphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho uCyclone Idai.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balisane lobonakalo oyenziwe izulu lika Idai. Ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakatholakahle. Okusho ukuthi indizamshina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla.
Iningi lamukele ngenjabulo umsebenzi oqhutshwa indizamtshina ye-helicopter ethunyelwe ngabe-European Union ukuyanceda abehlelwe yingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai eManicaland. Abomanyano emathebeleland collective abasanda ukuhlangana nomongameli Emmerson Mnangagwa bathi bamchasisele ngokonakala komumo womnotho welizwe wathembisa ukuthatha amanyathelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC selisole ibandla elibusayo phezu kwembiko elithi iziphathamandla zeZANU PF zincitsha amalunga e-MDC ukudla okuphiwa abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai eManicaland. Lanxa iZANU PF ikulandula lokho, abanye bathi kuliqiniso. Imbiko le iza ngesikhathi abenhlanganiso ezizimeleyo beqhubeka ngokuphathisa abantu beManicaland ngokudla kanye lokunye okutshiyeneyo. Kodwa abanye abafana logogo uMadube ohlala esigabeni seChisumbanje eManicaland bathi abakalutholi loluncedo. UMadube uthi lanxa eyakhe indlu ingawanga ilakho ukudilika iloba nini ngoba isidabukile.
Mina indlu yami ayiplaswanga phandle kodwa phakathi iplasiwe, kodwa ngabona izulu langayenza ngani selingena phakathi leyizela phandle leyingena lapha esitimeni. Lakathesi kumanze endlini phakathi akukawomi, kodwa sibona ngani futhi izulu lakhona lezi ngani lifuna ukuna futhi. So siwaridi vele ukuthi manje asiwazi ukuthi kuzayenza njani.
Abalisusanga ezindlini zenu balipha mhlawumbe amatende angasoze alifake engozini alubana izulu lithelana futhi?
Manje siyanikwa ngubani? Asiwazi ukuthi singahamba kubani ukuthi esincede. Ezinye izindlu zikhanya ngani ziyadawuka lokhuyani ukukhrega.
Ukudla liyakuthola yini okuvela kuhulumende la kwezinye inhlanganiso?
Asikutholi. Namhla kusuke kulamabele athengiswayo kodwa isaka i-$20. So lapha ukuthi uzuzi i-$20 akunzima lapha silendlala engayiziyo okokuthi asiwazi ukuthi sizaphila njani. And kunzima njengami ukuhlala kwami kunzima ngokuthi indoda yami soyavuva ngihlala labantwana, so izinto zakhona vele zinzima.
Uthi ukuthi kalikutholi yini ukudla okwamahhala loko kuphiwa abantu abahlaselwe izulu lesiphepho lele?
Hayi, thina lapha akukafiki. Akukafiki kithi lapha. Asiwazi kumbe kwezinye izindawo. Thina asikani, asinikwanga. Akulalutho esikutholayo. Indlala kuphela kumbe kuze kube nini. Lapha imfuphu iyadura. okokuthi ya shuwa siyafa indlala sibi njoba umumbu uyalapha kuthiwe $20 istart.
Lo ngogogo uMadube isakhamuzi seChisumbanje eManicaland. Umuntu ongamele inkomo oxoxe njalo lomqondisi wenhlanganiso ephathisa uZulu Wichimani Mani Methodist Development and Relief Agency, uMnumzana Clever Thabaziwa, wasichasisela okuningi ngoncedo lwabo.
Okwakathethi sesithole okuningi, sasiyenza i-repacking izinto lezi ngema-categories azo. Zabomama, zabobaba, ukudla, ama-utensils, siwafaka nje ngama-categories abo. So okwakathethi sesimeleli i-truck iyabuya in the next 30 minutes ukuthi silode sihambise eMtare.
Nxa lihambisa eMutare khonale, yini eliyafika libanika abantu loloncedo njenge-Methodist Development and Relief Agency, yini kumbe likudlulisela kuhulumende kumbe lipha ezinye inhlanganiso?
Hayi, sihamba ngezinye inhlanganiso ngoba okwakathesi ama-big trucks kafiki eChimanimani. Kodwa esikwenziyo thina njenge-Methodist Church ukuthi lokunye okungena ku-30-ton truck, then le ama-hampers izawathwala ngezimota zethu, ama-small trucks, ukuthi ziyeni kwabantu eChimanimani. Le inye i-truck izavela koBulawayo mthambama, idlule eGweru, eMasingo, then isiye eChipinge.
Abanye abantu bayakhala khonale eChipinge la seChimanimani, bathi ukudla lokhu kuphiwa abantu bezanu PF kuphela. Wena njengomuntu oke wafika eChimanimani, kuyini okubonileyo?
Angizange ngibone into enjalo. Kungabe kuyenzeka, kodwa ngangikhona for 2 days angizange ngibone abantu benikwa ukudla. I-problem yethu njengeZimbabwe ukuthi impahla siyazithola lula, ukudla kuyahlupha. Kutsho ukuthi akukatholakali ukudla okuningi. So ukuthi ngikomente ukuthi kuyanikwa abantu bezanu, hayi lokho angikwazi.
Chimanimani Hotel wafika wathola kulabantu abangu 400 ababegcinwe khonapho. Ubona bayakuthola yini ukuhle?
Okunye kuyafika, okunye in fact bayasebenzisa ama small helicopters njengokutsho khona last time. Akula izimota ezinkulu ezithwala ukudla ezifikayo eChimanimani.
Lo uMnumzana Clever Thabaziba, umqondisi wenhlanganiso ye-Methodist Development and Relief Agency. Ukusenjalo, i-helicopter yomanyano we-European Union esetshenziswa inhlanganiso ye-World Food Programme, yona eqale ukuthwala ukudla ikusa eMutare izolo, iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla lapho ebithwala khona indingeko ezijiyeneyo izihambisa eChimanimani. Iningi lamukele ngesihle umsebenzi lo. Okune ngalolu daba, asikuzweni kuntathele izindaba yethu Gibson Bebe.
Embikweni othunyelwe intathele izindaba abe-EU bathi lindizamchina eqala umsebenzi wayo namhlanje eMtare izancedisayo ekuthwaleni uncedo lokudla, impahla, imithi labantu ikakhulu phakathi kweChimanimani leChipinge. Izaphathisa njalo ekuthwaleni abantu abalimeleyo ibasa ezibhedlela. Ummeli we-EU eZimbabwe uMnumzana Timo Olokoneni ugcizelele ukuthi lindizamchina izancedisa njalo ekuhlolisiseni ukuthi lingozi ingaba idale umonakala ongakanani. Unkosikazi Princess Nkomo omunye wabaphathise ukubuthisaneni uncedo lokuphathisa abathinteke ngalingozi wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabe-EU.
Ngiyajabula kakhulu ngemizamo yabantu lenhlanganiso eziningi ukuthi balwisane nomonakalo oyenziwe ngozi izulu lika-Idai. Ayikakhulu usekelo lwe-EU liyancomeka ngoba kulokhu kuseselabantu abangakathola kahle. Okusho ukuthi indizamchina le izanceda sibile kudingeni kwabo nje lokuhambisa ukudla, amanzi, imithi lezinye nje into ezidingi.
Umphathi ntambo ezamafekitali namabhizimusi uMnumzana Simangaliso Ndlovu laye uveze intokozo ngosekelo oluvezwe ngabe-EU.
Silusizi ngokwenzeka leChimanimani, Manicaland, Masingo, le-Midlands, ingozi esimpeleleyo. sisaphakathi kokukhangela ukuthi silahlekelwe kangakanani kakhulu izifuyo, imphefumulo yabantu. Sike saxoxa labo semabhizinisi khona ngale. Abakhanye labo betshengisela ukuthi abasakuloyisa ukuthi beqinisekise ukuthi bonke abantu abangabe begqibelekile bayatholakala.
Loba nje uhulumende eveze ukukhathazeka ngalumonakalo odalwe ingozi yecyclone Idai sokuphuma imbiko edanisayo ezigabeni ezibhekane lomonakalo ethi abasekeli bebandla leZANU-PF bathethe okunye ukudla bekupha izigaba zabo. Abephephandaba leNewsday bathi amalunga edayela ephalamende aweZANU-PF yiwo abakhokhela ekuboneni ukuba izigaba zabo zithola ukudla kuqala. Unkosazana Nkomo usole kakhulu izenzo zabanye abeZANU-PF ezokweba lokukhuquluza uncedo okumele luqondiswe ababhekane lobunzima.
Yedanisa kakhulu ukuze ukuthi lapho sibhekane lesikhathi esinzima so abanye abantu abangabakhokheli sibesebenzisa usizo lolu kulimpi zabo zombusazwe kabame lokhu abakwenzayo ngoba kulunganga njalo ngakula muntu phakathi kulihlazo elingenza abanye abafundi ngafisa ukusinceda ukuthi bangaze basincede.
Umnumzana Terence Naga isakhamuzi sedzibala sekwaHarare unakwa usole kakhulu osokusenzakala esithi kulihlazo njalo kuyalulazisa abantu njengesizwe.
Yikho singasoze siphumelele yabona njengelizwe njalo phambilini sizaba le nkinga. Abanye abantu bazazithatha njengabantu abangathembekanga yabona. Kuyanyanyisa vele ukuthi ngesikhathi kufuze asibe sibonga sikala labakalayo iZANU yona ebeloke izidla ukudla njalo iloke isenza yamakampeni ngakho. It's not fair. Sebedlulekile ukuthi balungise izinto elizweni lokuthi baprepare for isayikuloni. Saka sebesebenza amaqhinga wona la ukuthi angabuzisekanga. Kuyanyanyisa vele.
Umnumzana Simangaliso Ndlovu ulandulile sithi kulabanye abantu abadinga nje ukwehlukanisa abantu esikhathini esinzima kangaka.
Abantu sebebona ngani ukuqamba amanga ukufaka imbiko engalona iqiniso yindlela yokwakha isizwe. Usinceda ngani ukugijimisa amanga indawo? Ngalesi sikhathi engifisa ukukuphakamisa ukuthi mina ngibone abantu beZimbabwe bebambana bengakhangela umbala, bengakhangela ukuthi umuntu uvela kuyiphi iphathi. Ngibone betshengisa bonke ukuthi lokhu kusehlele sonke njengeZimbabwe.
Inani labantu asebefile kule ngozi ebangelwa lizulu lesiphepho elecyclone Idai elihlasele indawo zesabelweni zeManicaland ezigoqela iChimanimanti iphinge lezinye sedlula amakhulu amabili njalo abanye abedlula amakhulu amathathu lokho bengakabonakali. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu leli ilokhu iqhubeka, uhulumende uthi baningi abalokhu bengafinyeleli luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki lula. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi imota ezithwele ukudla lokhu zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eya kulezo ndawo eyachabalalayo, kwathi la mabholoho lawo adilika. Lanxa inhlanganiso ye-International Organization of Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha i-259, uMoyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Program bona baqhubeke besipha abantu beManicaland ukudla lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe i-helicopter ngumanyano we-European Union yokuthwala ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilitane lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-$23 million eliphe ngeviki edluleyo. Ukusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano we-SADC kumele ubize umhlangano wokuphuthuma ihlaziye udaba lomonakalo obangelwe lizulu leli. eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo lidinge uncedo. Untungameli inkomo eStudio 7 uxoxe lesiphathamandla seMDC uMnumzana Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Kuqakathekile ukuthi umongameli uChimisa athule ukukhulumisana neenkokheli zamanye amazwe kwenzela ukuthi zibe nokuzwisisisa ukuthi udaba lweZimbabwe lumi ngaphi njalo okuhluphayo kuyini nokuthi lungalungiswa ngendlela ethini. Ngakho bekuvele kuyinto emqoka emcabangweni yakhe lemicabangweni yeofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azisise ngoba kulokungaqondisisi kuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuZanu okwenza ukuthi bacabange ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Yiwaphi amanye amazwe azawethekelela?
Ukhangele ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba sesadak ngibone ngani nxa kuvuma uzavakathela wonke nje abesengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiya ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokuphengisa okungakanani.
Uhambo lukaChamisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke kumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Bekungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba?
Kodwa lokhona lokuthi enye yenkathazo esilanga yokuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalila amandla ukuthi abantu basizakale. Ngakho ngaqhakathe ukuthi uPresident Chamisa aphumele ngaphandle ekhulumisa lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla, amabridge lezinto ezifana lezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi uPresident Chamisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe-cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khumbone ngani khonokho kwanceda kakhulu sokufanele umsebenzi wokuthi ilizwe lilungiswe uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli wabandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye ekwelebhilithane.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina nginquma igobe umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje siqhubekela phambili, siqoxa ngokwenzakala endaweni esibhekane lomonakalo odalwe izulu lesiphepho u-Cyclone Idai esabelweni seManicaland. Okwamanje uhulumende uthi sokubhubhe abantu abafika ikhulu la-10 ayisikhombisa lambili 172, kwangcwatshwa abafika phose ikhulu 99, njalo kulabantu abedlula amakhulu amathathu 300 abangabonakaliyo. Lithini ngalokho? Uhulumende uzimisele na ukunceda labo ababhekane lo monakalo odalwe izulu lelo? Hhayi, izulu kantaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakele Australia umnumzana Scott Morrison uveze ukukhathazeka okukhulu ngembiko ephuma ezindabeni yokuthi ibandla eliphikisayo ele One Nation Party lidinga amacebo enhlanganisweni yakwele Melika ekhuthaza ukusetshenziswa kwempopho ngabantu makhaza eNational Rifle Association emzameni yokulwisa ukuthi ayekethise imithetho yelizwe lakhe ephathelane lempopho. Ele Egypt likhala ngokuthi iningi lababalekela inhlupho emazweni abo ezinjengempi yomdeni emazweni anjengeSudan namanye amazwe awezwekazi le-Afrika bagcina sebephephele kulelo lizwe osokubangela inkinga zokubagcina njengoba kubiza imali eningi ukubapha indawo zokuhlala nokudla. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezikumanyano weMathebeleland Collective ezisanda ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo zithi zamchasisela ngomumo womnotho welizwe ongamanga kuhle njalo wathembisa ukuthi uzahlolisisa konke okuhluphayo. Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla seyinye yalezinhlanganiso iBulawayo Progressive Residents Association uthi bathinta uhlupho lokuswelakala kwemali, imisebenzi lokunye okuningi-ningi njalo bamelele ukubona ukuthi uMongameli Mnangagwa ngempela uza kulungisa lokho njengokuthembisa kwakhe.
Lesibona ukulona bona abantu abavendazi baze bangena esitaradeni asithi bayafisa kungenxa yokuthi umnotho iyamakhambani avaliwe. Kodwa lapha nalabazenda khona bala ndawo zakhona zokusebenzisa bathuya bebotshwa. Abantu bathi ukuthi hayi impilo inzima kodwa ke upresident laye ukhulumile ngemva kokuthembisana. So hasi nazo sathini ukuthi hayi sizakhona sesibonile ngoba isikhathi esinamhlanje. Abantu bakhuluma ngamaphetha, amalungelo abantu, abantu bakhuluma ngembali, indaba yegugura kabuntu ukuthayilungisiswanga. Bakhuluma into nje zenze zisikhathi. Abantu ezona into zingalungisiswanga, sine singatholi abantu abangasincedisa esingama-donors ngama-investors. So ngokunjalo kufanele lezo zilungisiswe ukwenzela ukuthi abantu bathole singathi ngayi-confidence kuhulumende weZimbabwe, esesiba le-confidence nge-economy yeZimbabwe. Engxenye kungabanjalo sizalungisizini. So-ke yilo inhlupho zonke ezikhona lezi. Njalo abantu bacasa ukuthi indaba le bond not yehluphayo. I-RTGS sokuthiwa i-RTGS whatever. Abantu bathi le into vela isebenza, ishi khutho khona ukuthi ihlime eceleni. Kesebenze kumbe i-US dollar kumbe i-rand kuzenze ukuthi i-economy yethu ivuke, abantu baphathiswe ngoba kathesi singananzelela kuphedakala okwenzakalayo.
Ngokukhuluma lo Mongameli Mnangagwa libona ingani kuzaba lo mahluko.
Umhlanga lwami uyenziwe ngabomo ukuthi thina njengabantu bangapha kumhlubulo wemandebeleni. Lezinto zethu ezihlala sizikhuluma ebesibona ngathi azifiki kuye upresident. Kathesi besesikhuluma laye ngabo simbize samtshela ukuthi abuye azosuzwela ukuthi abantu bathezeni bahlukuluzwa kuyini. Sesifika lapha sesikhale ukuthi uzenzani ngoba ephendula ethi ngiyakunanzelela sizazama ukuthi kulunge. So sokulula ukuthi nawungalungiswanga sesimbiza futhi okwesibili sesimbuza athi bo saba lo mhlangano othile wasithembisa kodwa awuyenzi lutho. Ubona ngakwenza njalo silensile ililungele ukuthi uhulumende imnike ukuthiwa yipreshure ukuthi ngalungisa into zethu kakhulu ngaphola umkhono emandebeleni yabo into ezihlupha khona.
Kodwa khona ungathi kuhlupha izakhamizi kathesi kuyini?
Kuhlupha esilalo kathesi lapha koBulawayo akukatshintshi lutho. Loko silohlupho lwemali, loko silohlupho olwemisebenzi ukuthi i-economy iwile, loko silohlupho olutshengisa ukuthi even le ntengo yethoba egaditoba asiyaqanda yaphezulu. Xa siseqinisweni abantu ubuya ngabuya phambili ngoba ungangena ezitolo kuleyo ku-announce i-monetary policy le entsha le esithe yona i-US dollar le-bond akulingani ende kuyiqiniso lokho. Ungananzela intengo ezitolo bonke ziyakhwela iviki ngeviki. Ungakhala kathi simkubi 10 kg siyithenga nge-$10 kukanti kuqala kuma-4-5. Ungakhangela isinkwa bakhwele songama-$2 ungakhangela i-cooking oil yama-2 kg sokuyi-almost $9. So-ke umumo unzima lapha eZimbabwe kathesi abantu kunzima ukuthi babambe ngabayekele labantu abalala bengadlayo ngenxa yohlupho olokuthi abakwazi babambe ngale msebenzi ayikho. Labonabo abantu abasebenza ungananzelela kathesi bakhwezile intengo ziyakhwela nsuku zonke but iholo labantu alikhweli. So zinhlupho abantu abahlala laseZimbabwe kathesi and uhulumende akatshengisi ukuthi into lezo okwenza nouzadressa.
Siyabona ukuthi iningi kathesi selibheke lapho ku-cyclone Idai labantu abahluphekileyo njalo bakhona abanye abaphayo abadonethayo.
Abantu iqiniso sibili siyananzela abantu bayakhupha iy'mpahla zabo bayadonisa kulaba abalahlekelwa imizi yabo abantu abalahlekelwa zimpahla zabo. Kodwa okuyiqiniso yikuthi inhlupho zabantu abantu beZimbabwe ngabantu abalozwelo lanxa abantu bedubeka abakobulawayo kodwa bakubone kufanele ukuthi khaye ngathi ihluphokana luyehlela abantu abangale likhulu kakhulu. Futhi abantu bananzela ukuthi bangazoyela ukubancisa ngokuncanabala uhulumende angaye khuluma ngomlomo wasezwenelise phela singakhohlwa uhulumende wayekhulume ngayi-cyclone leyo ukuthi izabakhona. Kodwa sesiseqinisweni akulani ngobandla ukuthi akhuluma akulanto ayenzile ukuthi abantu laba kungohulumende olozwele onanzelelayo besikhali ukuthi ngawahle wadinga indlela ukuthi abantu bonke laba abahlezi ngalaba abathi impilo yabo esengozini ngawakahle ngawafakweni. So-ke abantu asithi ngokunceda abahlezi ukuthi hhayi kodwa abantu beZimbabwe uzwelana nje ukuthi labantu ngathi belohlupho lwedlulo lwami mane asincede khona pha.
Kulamanye amakampani alokhu evalwa ama-textiles la amanye koBulawayo amanye vele avalwa kudala. Kwenzakalani lapho izisebenzi ziyangapi?
Nananzela amakampani avalwa zonke insuku amanye angavaliyo a-stayla down ngendlela aya-retrench abantu asayela abantu abalutshwana and uhulumende sesikhulume kaningi ukuthi hhayi kazame uvuse inkundlane yokukhulumisana leyona kuthiwa yi-triple negotiating forum ukuthi kube khona ayisebenzi esiyi-labour kube khona iemgozi kube khona nohulumende ukuphumisa kuyena iplatform kubona lungenziwana kodwa ungazukhaya lapho tinawe akule nto ezidakalayo uhulumente uzivulele ubona kube labo president begada besiyalelali besisema ukuthi hhayi ngithole imali eningi khona le ngomlomo kodwa akukeanga siyayibona so-ke luhlupho esilayo lokuthi bilikobulawa hhayi izinto azinhlanga umuma sibili movi abantu bazama ukuzincedza labona abavendi abathatha lapha lalapha baqhubeka beboshwa bethathela impahla zabo so abantu bezimbabwe athe sibakhathazekile ukuthi abaselababa abaselamama kuyakhanya ukuthi sokungumusa nje kamlimi ukuthi abantu laba baqhubeke bephila
lo mnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ekumanyano wemathebele land collective sixoxelaye esegweru kusenjalo abantu bokuza abadabuka eZimbabwe kule Mozambique eMalawi lakwamanye amazwe kakhulu abachayela izimoto ezithwala impahla labenza imisebenzi yokwakha bathi bathwaliswe nzima izizalwane zakwele South Africa eThekwini ezithi kazisabafuni elizweni labo ngoba bethatha imisebenzi yonke ukuxokozela lokho okuqale ngesonto kuqhubekela phambili ezindaweni ezinjenge Sydenham lapho kulabantu bokuza abacatshangelwa ukuthi bedlula ikhulu abacine besiyacatsha enkambeni yamapholisa kulandela ukuhlaselwa kwabo emadabukabusa namuhla ngabantu abakade bethwele amahloka, ingqamo lezinye izikhali. Omunye walabo ababone ukuxokozela lokho ngumnumzana Teddy Nyoni oxoxe lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Uhimba kahle kahle abantu bamatraka nezithi bayasithethela imisebenzi kodwa nendawo nje kuthe ukuthi kube kwathi so wavuka umoya wakhona like kubo Witbank le so ke wavuka futhi umoya wakhona lo ngani kuyahlukunyezwana but for now ngizwa nje umuntu engikhuluma naye esithi kuya umoya wakhona awukafika ukarine kucabana kakhulu but kuyabonisa nje ukuthi mhlawumbe sokungavele okunye so nje abathi basiqapheleni nje ukuthi sihlale sisendaweni eSF
sizokuthiwa abanye abantu sebecajile khona manje njengoba kade kukhulunywa ngabantu abavela eZimbabwe abangani abafuna ukubahlukuluza kuhamba njani
abanye abantu nje bacashile ngoba ikakhulu ukuthi abacasha kakhulu yilabo abangakhoni ukukhuluma nje esindebele ngoba babe singasazwani so yibo abantu abatagethwa sei ukuthi bazakale ukuthi abakhoni ukukhuluma noma isiZulu babe sebekhuluma isiNgisi but wonke umuntu nje unjani uya attack bathi awaningi nje bacashile nje ukuthi bahle babesefile lapho bakhona
sizawuthiwa bebelanda ke laba abachayela izimota ibe kuhamba njani khonapho
eh bekulanda nje abamatraki laba besithi bayasidathela imisebenzi kababuyele emazweni abo bekuthi hhayi kungani uhulumende walapha enakekela abantu abangaphandle ngoba thina sifanele siye sifanele baye kuphi wona bamalokali wakhona sesithi wona aye kuphi ngoba abantu abangaphandle sebebaningi la abasatholi imisebenzi yikho sebetageta nje ikakhulu abantu abama-truck yiwade betageta kuvimbe ku-freeway yikho lapho kuqale khona into yakhona leyo
bebesenzani manje bebemisa abantu baphosa amatshe kumbe bekungani kwenziwani
bebengani bayabhikisha abangani bayavimba yabona like i-protest yinto yade isenzakala le but hayi ngizoba nje ngibheka nje ngithi ukuthi kuhamba njani khonapho but kwezinye iy'ndawo nje abantu basacashile abaningi akukafiki ngoba into eyisasanda ukuqala ngoba izolo kuke kwathi ithulakile kuke kwathi nje kwenye indawo bayazama ukuvimbavimba kwamambijani but ngizwa kuthiwa namhlanje futhi sebengani sebeqalile kwezinye indawo inyana la bebelande betatshela abantu izinto zabo.
Lo ngumnumzana Teddy Nyoni isizalwane seZimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseThekwini kwele South Africa. Singakagqibi uhlelo lwethu lanamhlanje esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-MDC basola abe-ZANU-PF ngwembiko ethi iziphathamandla zalelo bandla zincitsha amalunga e-MDC uncedo lokudla oluphiwa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.